okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani vele siphuze kubestaye uprize nale esikade siyi-2050 ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumende kabaniki i-foreign currency. I think ngokubona wami okwenzakala ukuthi ama-allocations la foreign currency avela uhulumende akabuyi ngesikhathi because okwazi ukuthi bebesiyadinga i-foreign currency because yindawo. So kunzima umuntu baphumele egcekeni umuntu bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayacatsha ngamafutha ukuthi amafutha akhwelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima?
Ngingakhangela ukuthi ngumthuli o-minister obekhulumile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Okukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyenzakala kuqala umnyaka and kuzazela isike ukuthi isinkwa esilaiso sizaphiwe ekhwela. Ngingakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months as they try to match the rate of the US dollar. Ngoba ngabakwazi ukubana silakho lokho esikuthi i-bond i-1 to 1 US dollar yikufanisela lokho. Okwenzakala siko 1 to 1 kule rate esithi i-trading rate ye-old mutual ukuba sikhangelele ukuthi athesi i-between 3.5 and 4. So prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekule ndwendwe izolo. Namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe zilokhu ezikhona loba zizifintshane kodwa zikayethusi ngoba ungayithi ungama uyayithola ikakhulu koBulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezezele zikhona amaziko nalawo ukuthi kuyakule moto eziyi-10-15 phambi kwakho uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebekhala ngokuthi i-delivery iyaphuza ye-fuel. So bafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente ungaziqhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, inyanga isiyaphela ubona simi ngaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho le ule challenge kabili. Ungakhala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level, there's a shift that is very positive. But to the ordinary man, there's a very big challenge.